yeku sileni i phase 1 yethu sikhangele ukufaka imbeda eyi 50 sise sekhanya chanyanyana ukuthi siqedise lo imbeda eyi 50 kodwa isibhedlela lesiyana sikhangele imbeda eyi 200 kuzaba yiso isibhedlela lapha eZimbabwe esisikhulu ukwedlula zonke izibhedlela ezigcina ezikhangelane le COVID-19 yikho sikhangele ukuthi iEkusileni izabe ihlanganisa isigaba sonke seMathebeleland engxenye leMaswingo la kanye engxenye leMidlands layo bathi bangaba lama cases lawa abantu abale bubhane kodwa begula kakhulu besindwa kakhulu ngaleli bubhane bedinga o ventilator o oxygen bazahanjiswa ngapi eEkusileni hospital yikho sikhangelana ngakho isibhedlela seEkusileni siyasebenza ikhona imisebenzi esesiqedile khona phana sikhangele ikitchi sikhangele ioxygen tank esiyenziwe sesilo dokotela esamcelayo kuhulumende uDr Absalom Dube osengu CEO khona phana ulokhu ekhankasela edinga amanensi labanye abachiyeneyo omongikazi ukuncedisa ukuthi eEkusileni ivulwe sikhangele engxenye singathi amaviki amabili amathathu engxenye singabe sesivula sesenelisa ngenxa ye lockdown esegoli ezinye into esasifisa ukuthi sizilethe zivele egoli besingenelisi ukuthi sizilethe ngesikhathi ngemfanelo ukuthi
kuyini eselikufezile selokhu inhlanganiso yenu yasungulwayo.
Siyabonga umbuzo omuhle. Thina njenge I'm for Bulawayo sisebenza sikhangelane lesibhedlela ezine okwakuqala impilo hospital. Impilo hospital yiyo ekhangele ngokuhlolisa abantu testing, ukuhlolisa abantu ukuthi banalo na igcikwane ingculaza le COVID-19. I-testing siqalisile koBulawayo, sisenzwa koBulawayo, kayisahambe eHarare, sesithola ama-results lapha koBulawayo and besisekela uhulumende ukuthi National Tuberculosis TB Lab elapha nempilo ibe equipped, fully equipped, ibe lemtshina eyenelisa ukuthi bahlolise abantu abalalo ingculaza leli ele COVID-19. So lokhu sokusenzakala kathesi. It's on Groove Hospital ngingathi ekwamukeleni isigulane ze COVID-19 laba abangalabunzima obukhulu esithi severe cases kasibafake eThorn Grove. iThorn Grove ngiyalabo sokule mbeda laphana eyi-20 thina ngo-I'm for Bulawayo besebenza labo abeThorn Grove Hospital ukuthi sifake amagiza kube lamanzi akhudumalayo sipende lapho kudingakala ukupenda khona. Abanye abasebenza lo Ezra Chisa Swanda sebefake imbeda laphana sisebenza nje